Inhlanganiso ye-Girls in STEM Trust ichasane lezinye ezigoqela iBulawayo Tech Hub, i-Econet, i-Telco, Educate, i-CAPS, i-Old Mutual, Google, i-Irish Aid, i-United Nations Economic Commission for Africa, le-World Robotic Olympiad, ekuqhubeni umncintiswano wokutshengisa ubungcitshi kwezemitshina yama-computers, lokunye ngokuphuma lendlela ezingasetshenziswa ukuthuthukisa lokulondoloza umhlaba. Abazancinta lapha bazaqhubekela phambili ukuyamela eleZimbabwe kweleTurkey ngolwezi lonyaka. Abahleli baluncintiswano batshengise ukujabula ngomncintiswano lo ofake umntwana oyinkazana phambili endabeni zemitshina yakulezi insuku ezigoqela inombolo, ubunjinela okubizwa ngokuthiwa yi-science technology, engineering and mathematics kumbe i-STEM ngamafitshane. Unkosikazi Glenda Ncube osuka kunhlanganiso yeBulawayo Tech Hub ulandisa kabanzi ngomncintiswano lo.
Ama-students banikwa i-challenge ukuthi kumele yenze i-robot elile-purpose. So for this particular challenge, i-area ekade i-option for abantu ukuthi bayenze ama-robot eyithiwa yi-sustainable future. The second area was forces of nature, ukuthi we need to be able to ukuhlala lezinto ezinjengama-natural disasters that can happen.
Osakhulayo okumncintiswano we-World Robotics Olympiad, uMnumzana Treasure Svanda, ukhuluma ngakwenzayo.
Siyenza i-project yokuthi si-replace ama-fridge in a safer way yokuthi i-sustainable, asilimazi umhlaba ngokugcina kwethu ukudla kwethu.
Unkosazana Sophia Mloyi, oyingxenye yabancintisayo, uthi kunengi okubhekane labantwana abangamankazana abenza izifundo ze-STEM.
Wherever I go, most people discriminate me because
esihlangana lapho njengamankazana ayenza ama-science subjects ukuthi sihlangana lobandlulo isikhathi esiningi. Umphakathi ukhangele ukuthi abantwana abangabafana yibo kumele benze ama-sciences. Kodwa-ke mina sengizimisele ukuthi lanxa ngisiya e-university vele ngizaqhubekela phambili ngisenza ama-sciences.
UMnumzana Mark Sandile Nyathi, osebenza labantwana kumncintisano we-robotics, uthi kulamathuba amaningi awemsebenzi nxa abafundi bengenza okuphathelane le-information and communication technology.
Ama-skills lawa aqakathekile ukuthi abantwana bayafunde because ayabavula ingqondo. Kususa ama-career lawa ajayele ukuthi umuntu umntwana ukhule esinemfuba ngunezi ufa ngudokotela afunezana kulama-career amaningi endaweni ye-ICT.
Ilizwe leZimbabwe lingelinye lamazwe angamachumi amabili lantathu 23 akuzwekazi le-Afrika azaphatheka kumncintiswano ozaqhutshwa kweleTurkey ekupheleni komnyaka. Amantombazana akumncintiswano oqhutshwa eNust ayisilinganiso esingamachumi ayisithupha ekhulwini i-60% besuka kubanga laphansi ezifundweni kusiya kubanga laphezulu. Ngimele Studio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.